Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 8 lwezi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame. But nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's a no-goer yasindawo. Ngoba thina sizokuthi ubabalwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono mufukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya i-budget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwe-bond.
Umgwaqo lokusuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngetrain. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi i-death road.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma kungxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute labe National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya uluhlu lwendleko kahulumende omnyaka ozayo i-budget ka-2019 iningi labantu lithi iZimbabwe ingabe ichiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary we kungela mbadalo yemithelo yejuthi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi enhancing efforts towards stabilizing the macroeconomic environment for inclusive socio-economic development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubomama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa besesikhathini eyama-sanitary wear. UNcube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo ogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeka into eyenzakalayo. Into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabomama iprogramu ngiyayisapota ngingena likwazi ukuthi wemama usesibhedlelayo sekwakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hairambu Imushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Esimele sikukhangele khathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into yesanitary wear batshona. Kule nto ethiwa yinye sikhiwa zero rating, kusitsho ukuthi siyabe sikhipha i-VAT, i-value added tax, but also siyabe sesikhipha i-duty kusanitary wear. So manxabe sikhiphile i-duty kusanitary wear, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula. But kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayaqhela i-sanitary wear, uyahamba ayoyinika ezikoleni. Imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe
Unkosikazi Mildred Dube onguseneta uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatha abantu abaphila lobugoga.
Nga uMinister of Finance engayilandeli imbono yena izenza ukuthi uhulumende nje aphakame. But nga ngisho izayilahla phansi. That means ukuthi it's not going to see indawo. Ngoba thina sizokuthi ubaba lwanga imbono yakhe imbono enihle eletha ozenza ukuthi lomkhono musukume. Ngoba ngase sikwalisa ukuthi khona khona ke sifuna umkhono ni. Ikhothi uzaba nomkhatshwa kwabantwana kuma campus ngoba ukuthi khona i-company ukuze ingathethwa. Kumbe indebe mina ukuthi bayiphi something laba ukuthi nxa ithethe umuntu imsala
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekithali abantu bathole imisebenzi.
Kule kuqale kuhulumende kasivulela amakampani lawa avaliweyo ama-industry esebenze wonke umuntu asebenze. Ngibona ingani asike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yene lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uDr John Mangutsika uthi yena ibond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo ibond note kodwa ukuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zeChecheche eChipinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwamgwaqo osuka eThanganda usiya eChiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni aweChecheche Growth Point. Izakhamizi zalumango bezikhala ngalumgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kweboloho leBechnaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Ukukhuluma lapha kokukhuluma ngomgwaqo. Umgwaqo lo usuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngeFed. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitsala, kathesi i-death road. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha Checheche sisiya eTrain kukhanya nani kulezinye indawo ezikhanya ngani imota ziyenza ama-accident eziningi. Khonokho kubangelwa ngokuthi khona sekulama-pothole okunye sekugrade umgwaqo nalo sekugradiwe ithala leyana ebekhona seyi-dust road. So sokusuka kusithi i-politics zibamba khonapho abamakampani babamba khonapho sile kampani eyithiwa yona i-green fuel. Ikhanya ilamaruli lawana athwala indibe. So ukhanya ngani abantu bayakhonona ngokuthi khona izimota zingezala zinkulu kakhulu. So zihamba egwaqweni wona lwana khanya ngani yizo ezibangela ukuthi imigwaqo leyana ibhambatheka kwemigwaqo.
Alo-ke ngumnumzana George Zirimi isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe-town hall oqoqwe ngabomsakazo we-VOA Studio 7 bemanyene labe-Media Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
ezwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyane labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Sipinge, ngolwesine mhlaka 8 lwezi. Mutoko, mhlaka 15 lwezi. Harare, mhlaka 21 lwezi. Gwanda, mhlaka 26 lwezi. Lupane, mhlaka 28 lwezi. Sisune, ngakontutuzi ya tuni. Obulawayo, mhlaka 30 lwezi. Asijibaneni, lami uProphetess Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni le-Washington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga izikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesila sizaxoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwe.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo, Chris, uzakhumbula ukubana abe inhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolu khetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo. Bakonkluda baphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathini esedlule. Kodwa kukhona okuningi okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson oyekuqula lenhlanganiso zombili lena abalibiza bethi Zimbabwe International Election Observation Mission. Ubekhuluma yena ngokuthi kuningi okumele kulungisizwe. Ukhulume ngodlakela, ukubulawa kwabantu ngamasosha, wathi le into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Ukhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga, kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise, ayenqabele njalo ngoba lapho okungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi lo mbuso usuke ube ngowamasoja hatshi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo commission yeZEC uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela layo. Uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kophenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa nguLarry Geber bathe manengi amanyathelo abawathathayo. Uzakhumbula kule by-election ebuyayo mhlaka 24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liye bona ukuthi lolu khetho luqhutshwa njani. Bathe sebezaphatheka kuma by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobuvelo yini. Ngamanye amanyathelo asebewathethe kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sibili ngelihlo lokhozi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonokhu abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama-sanctions?
hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lama sanctions kodwa uCarson yena simbuzile ngendaba yama sanctions yona leyo ukuthi udaba lolu isiphathamandla zika hulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliphambili ngendaba yama sanctions kodwa njengeziphathamandla zeMelika ezinengi uambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo izijeziso lezi iziqondiswe ebantwini thize bezanu PF kaziqondiswanga kuZulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi siyabonga Ntungameli lo ke nguNtungameli Nkomo intathele zindaba ye Studio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje okuhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asifuzeni bomama lapho isikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni owenzelwe kobulawayo lamhlanje. Siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318. Selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakweMelika lele Senate lapho ibandla lamaDemocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi kwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elamaRepublicans. Isiphathamandla senkonzo yePresbyterian Church kwele Cameroon sifike ukuba izifundo ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwemunye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khonapha eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama njengoba ngaleso sikhathi ubengelasithupha. Igama lakhe ngu-Ian David Long omhlophe obeneminyaka engamachumi amabili lathoba minwembili i-28. Usomlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze ukwethulela izigwebo amalunga edale lephalamende aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edale lephalamende. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. Kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale lephalamende iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhulumanga lutho ngisho kodwa eholiswa imali yama allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale lephalamende onguye osungula lingxoxo.
kuma lapana ke parliament awu kungusuku mukhuluma kwe campaign njengomuntu okampaign ayo kusuku umuchayi slogan hayi kuyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka okuyafuna ukuthi lawo ufake imsijo ukuthi bona hayi ngimsijo enje lapha mina ngithi kakube nje kakube nje so zafuta abanye abantu abanjalo imsijo kuyabe engalayo nxa engalayo imsijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume parliament futhi ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi uzuthe izi 35 years engakhulumanga omunye ke njalo uyapho ngubhalelwa lokho kuthiwa yi-maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwayo ukuthi nxa udebate ephalamente uyibale ungakhohlwa ukuthi ephalamente ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebate ephalamente kumbe nxa unguminista unika i-ministerial statement yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale otherwise nxa udebate ephalamente kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhale kufanele ube yazi ngekhadi ukwanisa ukuyikhuluma ungayifundi kumbe kuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona so izinto kunjalo kuyaphica abantu abaningi ngenxa sebengena ephalamente
ya mnumzana Mkandla wena njengomuntu ovotayo ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvotele ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho
kuba kuhlungu kakhulu and then ubhebhe lapha uvula abantu amehlo lendlebe nokuthatha i-decision engathathwa kusasa iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekhampeni kukhampenelwa lapho esehluleka khona uyabe ekhampenelwa ngu-campaigning manager wakhe u-chief elections agent yena ukuthi vele ezikhulumile nebantwini kakwazi uyalungiselwa ne-program basuke abantu laba behlala e-parliament 5 years besebenzisa izimota zona zana abaziphiwayo balanda zona yikho ubona bephonga uvotelwa nje beqamele leyo phathi kuphela ababe bebona ingazani ila abantu laleyo phathi leyo abantu bangikhona upresident wakhona ngabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena u-MP yena lowo kumbe ngabe ngukhansela kuyafanana ngabaziwa kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yephathi ibizo lephathi i-capability yomuntu yona leyo ingekho siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezoreporta back ku-constituency ukuthi sevele eparliament ukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane eparliament
kodwa mnumzana Bhebhe siyabona ukuthi bakhona abanye ukuthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edalela eparlamenti akhulume ehlale ekhuluma abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho kanti kuyaba kuhamba njani
isikhathi esiningi njengoba ngithula ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba bayayenelisa ukuthi nxa enika i-ministerial statement elokuveli eparlamenti akhulume lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasolunina umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena eparlamenti nxa kune-debate ekhona kufanele ukuthi laye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le-debate yona leyo eyabikhona ungaze ukhuluma okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumeli ukuthi ukhulume so isikhathi esiningi ama-parliamentaries amaningi azifica sele-challenge ukuthi kuzafakwa i-debate mayenje i-order paper yeparliament ibuya ibhalwe ngesilungu yonke into ibhalwe ngesilungu umuntu wenkosi kafundanga lesikhiwa kasiko kasazi lanxa evunyelwe ukukhuluma ngesindebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi so lanxa engadibhayitha nesindebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala kazisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edibhayitha ngetopiki eyazifanile ahlabe ne-challenge kumntu wenkosi khonapho ngakusela nto angayenza sezithayelele uvalo okwakhe sebonga ukuthi kona hhayi iphathini nephathini phela ngumuchairman webranchi kumbe mnephathini bamfakile ngoba ngithandwa ngupresident kumbe mnephathini bamfakile ngoba yimi engibhilide abantwana abachaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje ngumuntu osesiyahlala nje athi khonaphana ngoba nxa ususeparlament akufanani langale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi weza santando kulabantu abakusapotayo iphathi yakho iyakusapota wena uthandwa ngupresident
mnumzana Mkandla kuyini okumele bakwenze
abantu kabenze i-recall kumuntu onjenganaloyo amandla asebantwini bemdemonstrate-ele kakhulu ngoba kathesi ingozi esesiyikhangelane layo i-devolution umuntu onjenganaloyo ngento ye-devolution yafike ezilalele khona ngale vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngapha kuthiwani kazi lutho khonokho khuluwa kuba kubhebhe ukuthi khona ngale kuyaba kumnyama vele umuntu yenaloyo abelokhu esafuna i-induction bem-oriente
Kuge kona lukiana kunzi masivili kutukono mtu yonalo sikile lai esprintini. Njenge za kamizi kumbinyawa abantu wa constituency kumbo kuma wazi. Mtu yonalo semeri kucho ngabantu enga za kucho ipati.
Nomzana Pepe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstratele umuntu oyabe lilunga letale leparlamente azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi kona umuntu nxa abantu bengasamfune kakudinga ukuthi bademonstrate. Bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think nxa ngingaphambanisi kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sona. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyakwanisa ukuthi bambize ephalamenti. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusapotwa ngupresident webandla lephathi yonaleyo, kusapotwa ngabakhulu bephathi yonaleyo. Ngoba phela ukuthi lithola ama-signatures kuyazi ukuthi asapotwe yiphathi yonaleyo futhi.
Hello, okay, ngumnumzana Abednego Pepe owake waba ngummeli wenkayinoth etalele parliament ubexoxa endawonye lo mnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa waphinde wasola abachayeli abangabachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimota zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokhu uthi kufanele bajeziswe. Amapolisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ikuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho bekuphuma kweminye imbiko. Amapolisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe banezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Savume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya ibhajethi bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa ibond note. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngoChrist Gander sibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.